Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela abakhulu abakunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association labonobhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise ukuhlupha odokotela abathuthukayo asebelamalanga angamathumi amabili lasishiyagalombili bekhalale umsebenzi. Okuswelakala kwemali yeZimbabwe kulezinsuku sokusenza siphatheleni bakhombe ngophakathi bethola inzuzo enkulu ngokuntshintsha imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika leRand beyitshintshela kuma-bond notes. Kwezamasiko lokuzithokozisa kuWoza Friday sivala umnyaka ka-2018 silabaculi ababili uFisani Moyo ocula i-Afropop kanye lo-Esther Sibanda. Zonke lezi ndaba nezinye lizosizwa kulo msakazo. Odokotela abakunhlanganiso yeMedical Association labonobhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise okuhlupha odokotela abasaqalisa umsebenzi asebelamalanga angamathumi amabili lasishiyangalombini bekhalale lo msebenzi bekhonona ngokuswelakala kokusetshenziswa ezibhedlela kwempahla zokusetshenziswa ezibhedlela iholo lokunye okumbalwa. Udokotela Sacrifice Chirisa omele amadokotela akunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association utshele iZimbabwe Medical Doctors Association utshele intatheli izindaba ukuthi sebenike uhulumende amahola angamathumi amane lasifica minembili ukuthi alungise okuhlupha odokotela abathuthukayo. Udokotela Chirisa uthe bazakhalala umsebenzi nxa kungenziwanga lokho. Ugcizelele wathi basekela zonke izikhalazo ezithulwe ngodokotela. Usole uhulumende othi odokotela abakhalale umsebenzi kabalandaba lezigulane njalo sebemiswe okwesikhatshana umsebenzi. Uhulumende uthi uzajezisa bonke odokotela abakhalale umsebenzi okumele bathoniswe izenzo zabo luhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatsha kwabodokotela olwe Health Service Board. Umthethwandaba weLabour Court usanda ukwethula isinqumo sokuthi ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngodokotela akukho emthethweni. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ngokusekelwa kwabo ngodokotela abakhulu abesezibhedlela zikahulumente.
Ama-developments ayenzekale namuhla, ama-consultants, the most senior doctors, sebetshengisele concern le-worry yabo ukuthi umumo ezibhedlela awumanga kuhle njalo kukhanya ngani iminisi ayikayenzi lutho ukuthi i-situation yangkhona i-improve. So bona babhale incwadi yokuthi after 48 hours or so, nxa umumo ezibhedlela ungazange utshintshe labo sebele-intention yokuthi bejoyine i-industrial action ngoba sebedine ngokusebenza bebodwa ama-patients emaningi njalo kungela amaphilisi ezibhedlela.
Ngaphandle kwalokhu-ke sibonile izolo u-retired general uConstantino Chiwenga yena ngumsekeli kamongameli esithi amadokotela akhalela umsebenzi ungazane kawala ndaba labantu lezigulane. So-ke lina lithini ngakhonokho sebeni?
Thina esikutshoyo ukuthi izikhalazo zethu sazikhuluma kudala and izikhalazo lezi zimayelana ngezigulane labodokotela and khonokho kuqakathekile ukuthi nxa sikhuluma nge-health care system elizweni abantu bona labo ababili baqakathekile udokotela i-patient. Sakhuluma ukuthi ezibhedlela akulamaphilisi akulama-medication njalo akulazigqoko ezigqokwayo ukuthi umuntu azivikele ekubambeni imikhuhlane. Ezinye izibhedlela bezingasakwanisi ukwenza ama-operation nxa ukuthi imitshina yangkhona esetshenziswayo xa umuntu kusenza ama-operation ibingasasebenzi. So after that, udokotela bakubone ukuthi ama patients asatholi uncedo okumele beluthole ezibhedlela inxa ukuthi izinto ezisetshenziswayo kazikho njalo odokotela bona ngokwabo babekhuluma ukuthi imali abasela ukuthi bebuye emsebenzini so yiyo into ebiloko sihambela sikhala ngayo nale ukuthi beyikhangele and it's very sad ukuthi after 28 days awukabi nama solutions esikubonayo ukuthi kulokulwa lokhu okuthi odokotela bephenduke emsebenzini even though ama grievances lezikhalazo zabadokotela zingakhangelwanga usithi ukuthi nje ingathi ngelifitshane odokotela bebukela abantu bebukela ekhala lokhu lakho kubuhlungu kodokotela ezingqondweni ukuthi baba nama depression over izinto ezinjani
ye nxa singabuyela futhi kobodokotela laba sebehlale kakhulu ezibhedlela ukulisekela kwenu khonoku kutshoni
it's really bad news because usho ukuthi kuyangasela odokotela abaya emsebenzini ku-public la ku-private konke sebengena ku-industrial action and khathesi into eqathekileyo ukuthi even ama-nurses wona khathesi behamba kabili ngeziki ukuya emsebenzini kutho ukuthi izibhedlela sezingavalwa lokuvala nxa i-situation ingakhangelwanga ngokuphangeni
ye sibonile njalo litshengiswa imithi kuthiwa imithi khona e-Natfarm laphana lina lithini ngakhonoko ngemithi leyi ukuthiwa yathenga nguhulumente
kina esihlala sikukhuluma ukuthi sihlala sisizwa kuthiwa kule mali engaka ephumileyo kuyathenga imithi yeye kule mithi engaka esitholakele but ezibhedlela kungela mithi into esihlupha yona le ukuthi sihlala sisizwa impiko yona le emninginingi kuthiwa sokulamaphilisi kule mali engaka yokuthenga imithi kodwa ezibhedlela kungela lutho iminyaka wonke odokotela bahlala bekhala ngento efananayo ukuthi akula mithi ezibhedlela and into esikhalela yona yona le ukuthi ekucineni nxa sisizwile amaripoti yona la kumele kube le-evidence ukuthi i-situation ezibhedlela isitshintshile lokhu kubonakala ngokuthola kwamaphilisi ngezinto zonke ezifunakala ezibhedlela
kube sekusiwa lokukhonona kwe-minister of higher education ethi ujunior doctors uyabulokhu sesikolo njalo balibhadalela imali kambe kuthiwani ngakhonokho
thina esingakhuluma ukuthi lokhu akulunganga ngenxa yokuthi i-international standard yindlela esetshenziswa ngapha eZimbabwe ukufundisa odokotela and according to ama-international standards ukuthi odokotela bahamba sebefunda iminyaka eyi-5 xa bengaqeda ukufunda iminyaka eyi-5 sebegraduate sebesiba ngama-junior doctors and that's the situation ekhona khathesi ukuthi sithi udokotela yi-student hhayi kuyasethusa lokhu asibhadalwa mali imali ama-school fees esiwabhadalayo adura ukudlula amanye ama-degrees amaningi and by the time siqeda ukufunda kwethu imali esiziphuma khonapha asikwanisi lokuzibhadala bheki ngoba ziningi kakhulu
lo ngudokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association sixoxelaye eseHarare Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ukuswelakala kwemali elizweni sokubangele ukuthi osiphathelene bekhombe ngophakathi bethola inzuzo enkulu ngokutshintsha imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika leRand beyitshintshela kumabond notes. Umsakazi weStudio 7 uEzwa Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngocweleyo.
Bayadla abatshintsha imali kulezi nsuku ikakhulu betshintshela labo abahlala phandle kwelizwe abavakatshele ihlobo ngesikhathi sekhisimusi. Edolobheni lakoBulawayo kuyaxokozela abantu bedinga imali. Sihlangane labo siphatheleni abatshintsha imali kunye nabadinga imali yokuthenga amafutha emota lempahla lokudla. Omunye wabenza lo msebenzi wokutshintsha imali ekoBulawayo ngusiphatheleni umnumzana Tafara Tekere olandisa abakwenzayo.
Mina ngiTafara Tekere. Ya msebenzi wami ngathi ngihlanganisa sitshintsha imali. Usually sijalo kuyenzela trade call but kathesi sisebenza kuWhatsApp kanti abantu basifonela besidinga. Unxawe le mali enengi uyasifonela usitshele lapho khona siyabuya sizokutshintshela. Ya kathesi ibusiness ngani yaphusha. Kozi abantu abavela phandle baningi especially amarandi babuyile lama rates wayehlisile senzele ukuthi siwa collect ngemali ezincane so amarandi baningi ku market so i rate iwile but kathesi yo wodwa agcwele ku market zibuyile injini
Omunye njalo osiphatheleni uPatson Sibanda yenake usebenzela ePort Bridge.
Igama lami nguPatson Sibanda mbiya kwabulawa komfazi ushaya indoda. Ngisebenzela eBay Bridge ukutshintsha imali sicila abantu. Kulezi nsuku irate ithi 17. So mawo lama rands woza kithi since kuyinyanga yekhefu abantu balahlile lenjiva zehlile kakhulu. So mawufuna imali uze kithi ngqo sizokutshintshela imali ngezinga eliphezulu nyabona.
Mina ibizo nginjabulo Dube ngihlala eMabutho lapha sihlangana lobunzima imali esitshintsha ebantwini iyadura plus izinto zikhwelile ezitola zithengeke. Ikhisimusi yalonyaka ibinzima kakhulu ngoba izinto bezingathengezi ezitolo kuyafana lama-inform abantwana athe sizikolo sezisiyavulwa kunzima kakhulu ama-fees ama-inform akhwelile.
Mina ibizo ngingumiro emncube. Into uziwa esihlangana nabo lapha eZimbabwe ekutshintsheni kwethu imali laba babuya ngaphetsheya kwelizwe imali yabo isuka ibe ningi kulaleyi thina esiyitholayo and futhi sihlangana lokukhwela kwezinto singazi ukuthi abantwana sizobahambisa njani esikolweni next year njengoba ama-inform ekhwelile ngoba utopas uthi i-inform yomntana eyodwa $54 so asikwazi ukuthi sizoyithenga njani. Le mali yangkhona iyahlupha emabhenki ukuba siyithole. So kunzima baseZimbabwe sikwazi ukuthi singancedana kanjani ukuthi kuphele. Ya khona kungenzeka laba abantu ababuya ngaphandle yiba benza imali ife kakhulu ngoba bekuyi 1:1 bekungela problem lebhondi lethu ngoba siyazivela ukuthi ibhondi lethu alithengi kuya kwamanye amazwe. So laba ababuya le mali ngaphandle kwelizwe yiba bayenza ibhondi lethu liwe kakhulu.
Lapha izweni sithele nzima ngabosiphatheleni yiyo esebenzi imali itshintshe ivalue every day ukuthi wazi abantu abayavele South Africa thi sibabakholisa ikhisimusi nasikholisa ngakhisimusi lapha ekhaya ngoba i-100 $500 ibhondi iphenduka ibe $140 something in the imali eholwayo kade silapha elizweni ukuthi vele asilaludo vele siyazihawulela. Kwathoka emthethweni kuthiwa babotshwa but bakhole estreetini nakathi singahamba ebathola anyway etown. Into ekhona vele mina ngiyibonayo engcono yokuthi ukukhitsha ibhondi.
Udubo lwemali ludida ingqondo zabaningi. Kuyaqilwana ekutshintsheni imali. Osiphatheleni kuloba kuthiwa babotshwe baya phambili besebenza. Ngimele iStudio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Ikhansili yedolobha lakobulawayo yethule isiqondiso esithi inhlanganiso zonke zomhlaba ezizimeleyo lezezigodlo zabameli bakwamanye amazwe eZimbabwe sokuzamela zibhadale indleko yazo kumunicipala ngemali yakwamanye amazwe. Lesi ngesinye sezinqumo esivunyelwene emhlanganweni wekhansili wokudinga indlela zokuzihlenga ebunzimeni bemali. Ibulawayo City Council inqume njalo ukuthi izokwehlisela imbadalo izakhamizi ezizahlawula indleko zazo ngedola leMelika yehlukane lebhadalwa ngemali ya ecocash loba eyamakhadi eyokuthiwa ipha. Ku-Live Talk namuhla sikhangela okwenzakala kwezempila kahle ngesikhathi odokotela beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Kabila wakwele DRC uthi akusela sizathu sokumisa ukhetho osoludluliselwe phambili kaningi nengi. Utshele abomsakazo we-VOA Swahili Service ukuthi lolu khetho luza kwenziwa ngesonto mhla ka 30 kumpalakazi ngoba labe commission yebona ngezokhetho ebike yabhekana lobunzima isilungele lolu khetho. Umkhumbi wabenhlanganiso ephathisa ngoncedo ye-Proactiva Open Arms yakwele Spain obuthele abantu bemazweni ase-Afrika ababalekela ubunzima bezomnotho emazweni abo besiya e-Europe ucine uvunyelwa ukwehlisa laba bantu kwele Spain ngemva kokwalelwa kwele Italy lakwe-Malta. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaxwayisa amalunga ayo ukuthi akhalale umsebenzi kunsukwana ezilandelayo ngomnyaka ozayo ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alungise umnotho welizwe. Umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Peter Mtasa uthi kusobala ukuthi amanye amankampani awasoze avulwe ngomnyaka ozayo ngenxa yokusilela kwemali lokukhuphuka kwentengo yempahla okuzatshiya izisebenzi eziningi zisebunzimeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Gideon Shoko, usenator wakobulawayo kubandla le-MDC, njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlalakahle e-Labour and Social Welfare kulelo bandla.
Siye zindaba ekhulunywa ngabantu abasebenzayo, labantu nje abangasebenzi, labantu abathengisa esitriti. Abantu abasebenzayo amawedisi abo kumbe imiholo yabo kathesi andiyakwazi ukuthi siyibhadalwa ngebond kumbe nge-RTGS. Ekuqaleni sasibhadalwa ngama-US dollars, i-250 yayithenga. Kathesi i-250 ungakalkulata kuhle uyabona ukuthi khona umuntu wayethola i-250 sethola i-$50. Kutsho ukuthi khona abantu kabasakwanisi ukuphila, abasebenzayo labangasebenzi, labathengisayo. Abathengisayo kabasatholi i-business ngoba labo babehola kabayitholi. Thina njengenhlangano ye-MDC siyavumelana la kwesibili okukhulunywa ngabasebenzi ukuthi khona liyabona akusakwanisi ukuthi sihambe emsebenzini. Namhlanje kade ngitshelwa umunye esithi yena wayenikwa $30 yokuthi ahambe emsebenzini kodwa kayisakwani $30 leyo siphela vele nge-2 weeks ngoba ku-$30 khonapho iza kubathatha imali ye-lunch and uchova sedula hole anti akwazi ukuthi from 2009 njengabasebenzi be-NRZ kathesi ye-NRZ lalokhu ile skweleti esabasebenzi manje kathesi bayanikwa kodwa akula lutho olukhona.
Kodwa uhulumende uthi uyazama imizamo yonke yokuthi alungisise lolu daba. Libona ingani uhulumende imali angayithatha ngapi njengoba ilizwe lisebunzimeni?
Uyakwazi ukuthi khona ubaba uMnangagwa wathi engena ngoNovember wathi iZimbabwe is open for business. Wathi senjalo wagijima wahamba eChina kwabhalwa emaphepheni kahulumende ukuthi khona sekwenze ama-mega deals. Thina sasimelele ukuthi sizabona ukuthi ama-mega deals lawa azaphumisana. Saphumisanga lutho. Sahamba kuma-election, ubaba lwana watshontsha ama-election esithi kuzalunga. Amabhondi seyehlulekile. Thina sifuna ukuthi umuntu watshontshayo kalungise izinto nxa esithi nguye uhulumende. Hanti uzile ukuthi amadokotela wonke acotshiwe, kabafuni ukuthi bakhulume labo ngoba hanti vele indaba iphela ngokukhuluma. Lingacotsha abantu vele indaba kayipheli. So kutsho ukuthi balamanye amaqhinga okuthi bazayenza njani, bazalungisa. Sesimelele ukuthi sibone ukuthi bazaphuma la.
Lo ngumnumzana Gideon Shoko, usenator wakobulawayo kubandla le-MDC, njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlalakahle i-Labour and Social Welfare kulelo bandla. Sixoxelaye ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezilamaviki ambalwa zingelamanzi aphuma empompini kungenxa yokungasebenzi kuhle kwemitshina esitishini esihlambulula amanzi. Ikhansili yaleli dolobho ithi ikhala ngokuthi imitshina ibulewe ngokuthi amanzi vele malutshwana ngenxa yokungani kuhle kwezulu okumele ukuthi ngabe selisina kakhulu okwamanje.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to pogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a malinkomine, wena. We baba.
Was a Friday, lamuhla sivala umnyaka ka 2018. Silabaculi ababili uFisani Moyo ocula iAfropop kanye lo Esther Sibanda ocula uMaskandi. Bobabili bathi 2018 ubungumnyaka wokulola amathalenta kanti ngo 2019 bazabe sebesidla izithelo zezithukuthuku zabo.
Lofisani Thulani Moyo umculo dabuka eLwagweru lapha ke uqhusa ethi originale ephuma kudlalate lakhe litsha azale kwatsha ngomnyaka ozayo elithi Native Romance
aka Toots yilo lomsebenzi ngi Afropop artist based in Joburg ngenza imusic bayibiza ngokuthi Afropop ehlanganisa isiginci samanje namazwi akudala ngicula isintu sethu ngicula music yothando mostly.
Lesizwa eqale zomculo ngo 2006 yithi ku 2018 ilole italenta layo laba bukhali okumangalisayo.
So u 2018 ngimbe muhle kakhulu ngoba ngathi ngibe ne progress ngabeka ngaleyo ndlela kunezinto eziningi kuneminyango eminingi ebivalekile evulekile angeke ngithi maybe ngibe nempumelelo kodwa ngithatha amanyathelo ngisiya ekuphumeleleni musically. So ngathi 2018 yeyo ngijabulise kakhulu.
Kanti ke le-edit original le isile DVD umuntu angasitholela lona ebulenjini e-internet. Uthi kakatandabuza ukuthi ngo 2019 ngumnyaka wokudla imali yomsebenzi wezandla zakhe.
U 2019 ngikhangele ukuthi uzobe ungumnyaka omkhulu kakhulu and umnyaka omuhle ngoba basically banikeza i-album yothando okuyinto esiyidingayo okwamanje njengelizwe lonke jikelele. It's something ekuthi wonke umuntu engayikhwabitha ayijabulele.
Kanti ke ngonhlolanja idlalade lakhe uNative Romance lizabe selitholakala ezitolo zonke zomculo. Kathesi ke kungena enkundleni uEsther Simanda ophethe idlalade lothando elisanda kuphekwa elithi khona kunzima. Le ntokazi ezithole isicula umdumo obusaziwa ungwezinsizwa yithi okungapheliyo kuyahlola.
Intombazane ephume emaphasaphasa enkayi ngaphansi kwenduna uChief Madliwa, umculo ngicula uMaskandi, igama engizibiza ngale mculweni intombi yabelungu. Ngikhe ngisebenza lo manager wami uXolani Nduna yensizwa la, ngizothanda ukumbonga kakhulu ngoba kungumuntu okhutheleyo kakhulu.
Yena-ke uthi ku 2018 ubezikhumuzela amakhekhe wodwa kwezomculo.
Awu 2018 lobi album iphume ngo-October kodwa bekungumnyaka right wona angiwusoli ngoba ngikwazile ukungena emhlakazweni Joss FM ingoma iyadlala eSkies Metro eZimbabwe eZimbabwe nakhona kuRadio Zimbabwe ihambile nakhona izodlala lapho soon nasekhulumani FM nakuStudio 7 Voice of America nakhona ngeke nga-interviewa nakhona.
Yonale ke ethi khona kunzima isithathekise abanengi okwamagama. Ntombi yabelungu uthi ubhekele impumelelo enkulu ngo-2019.
Kuzoba le ngoma engizolishutela yona i-video next year ethi mantombazane kanokuncenga uthando ngemzimba yenu sibancitheni abafana. Ngawo 2019 mbona umnyaka ozoba best kimi, uzoba umnyaka omuhle kakhulu ngoba sengizitshelile vele ukuthi imisakazo yonke le yase-South Africa kumele ngingene nakanjani.
I
Wabili ututsi nontombi yabelungu bathi nyakubutsha muni eZimbabwe sohlangana wozayo siphuma ke enkundleni ngale ekantombi yabelungu ethi mantombazana tshintshani izenzo ngo-2019 Melisol 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingubenedictine Hlapho.
Loge ngumculo oka Esther Sibanda yena ozobizwa ngelithi Ntombi yabelungu ocula uMaskandi yena idabuka enkayi emaphasaphasa sizwe njalo lo mculo kaFisani Moyo ocula iAfropop ubona ke bebekhuluma le ntatheli izindaba yeStudio 7 uBenedict Nhlapho. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association labo nobhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise okuhlupha odokotela abathuthukayo abasebenza lamalanga amachumi amabili abasalokhu bekhalale umsebenzi. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.